soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ziku 7 Mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
financial sector is stable with the foreign currency options performing well.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethuse abanye ngamazwi akhe ukuthi umnotho welizwe uyathuthuka okujabulisayo lapho esethula amazwi akhe ombiko oqakathekileyo wesimo sesizwe, state of the nation.
Okuyindalo sithi abaqhubeke bephendula kanti baninde bekukulanyela ngesikhathi esiphonse.
Ngesikhathi kulungiselelwa umsebenzi wokulima walo nyaka, abalimisi bakhuthaza abalimi ukuba bangathengi inhlanyelo phandle kwamavinkili athengisa inhlanyelo lomvundiso ngoba bengathengiselwa okungavuthwayo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi liyesaba ukuba lingaginywa nxa lingangena kumanyano lamanye amabandla aphikisayo.
I-MDC ithe iqala liyakwazithuba kuGibson Sibanda kwakumele ebe yi-president. Bala bathi amashona maningi eZimbabwe kasozevotela iNdebele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Ngamele Emmerson Mnangagwa aza ngesikhathi leZimbabwe libhekane lodumo lokucansa kwentengo yempahla lokuwa kwesisindo semali yelizwe nxa icathaniswa nemali yakwamanye amazwe ikakhulu idola leMelika. Iningi likhala ngokuthi impahla yezitolo zithengiswa ngedola leMelika, kodwa iningi lezisebenzi zihola ngemali yama-RTGS wona angasathengi lutho loba ukubhadala indleko ezifana namafutha ezimota, imithelo ezindlini, inhlawulo yabantwana yezifundo ezikolweni nako konke okudingwa ngabantu empilweni. Wonke lokhu Mnangagwa akazange akuthinte embikweni wakhe wesona esithi umnotho weZimbabwe uqhubeka uthuthuka okungcono kulanyakenye kungelani lendubo ezidalwe yi-COVID-19 lezi jezo zomnotho athi zabekelwa ilizwe ngamazwe athuthukileyo anjengobomelika.
The higher predictions are premised on the good 2020-2021 agriculture season.
Umnotho wethu uzakhula ngenxa yesivuno esihle somnyaka odlulileyo, imali ekhwelayo yentengo zezokwemba, intengo eyala ingakhwelanga le mali yethu elesisindo, ugatsha lwezemali nalo lwenza kuhle.
Financial sector is stable with the foreign currency option performing well.
Kubangela sithi ugatsha lwezokulima lolokwemba yizo ezenze ilizwe libe esimeni esingcono kwezomnotho ngoba zilethe inzuzo eningi ngokuthengisa izilimo lokwenjiwayo. Ethi umsebenzi omningi kwezokulima uthuthukisa ngabatsha, bona athi bancedise kakhulu ekuvuseleleni umnotho welizwe. Kodwa iningi lamalungu edale ephalamende ikakhulu amabandla aphikisayo bathi lumbiko uyinhlekisa. Unkosikazi Lwazi Sibanda ongumeli wemathebelele North phansi we-proportional representation PR ngomunye wabakadebelalele uMnangagwa esethula umbiko wakhe. Yena ke uthi wonke ukukhulunywa ngumongameli akusiqiniso.
Mina bengicabanga ukuthi nxabe ngathi beki-dollarize idola so that isimo sibe right kumuntu wonke oseZimbabwe, ngoba kathese zithizi isimo sibi, ukudla esikhosa phela kutholile emakhaya, but kungasathi bahambe bethenga ichukela bethenga amasepa, izinto ziyadura.
Lokhu kugcizelelwe ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, uMnumzana Javet Moyo, yena othe iningi labantu lidla imbuya ngoluthi.
Okokuqala ukuthi sikuma levels achiyeneyo, bakhona abahlezi kakuhle ababona izinto zibahambela kakuhle, bakhona nje abathwele nzima ikakhulu izisebenzi eziphansi. Imbono yabantu phakathi kwelizwe
engcishi ecubungayizombusazwe uMnumzana Lobani Nondo uthi Loko kuchiwo kulumende akumangalisi.
Ah, loko ngama statistics azikhulumela. Kungumkhuba we government ukuoverestimate economic growth. Sikujwayele vele la lesiye baya overestimate kungumkhuba we government.
Omunye wamalungu edele parliamente engwebandla liphisa ile MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthe yena wamukele injabulo ukuthuthukiswa kwemizamo yokudala amathuba kwabesifazana embikweni wesona owethulwe ngumnankagwa namuhla.
Into engiyizwileyo ekhulumileyo yinto eseduzane lenhliziyo yami, into ye-Women's Bank. I-Women's Bank sathi sithi thina sithi sifuna kube le-Women's Bank, sasikhangelela ukuthi kuzaba le-Women's Bank ezancedisa omama abakwi-informal sector. Njengoba likwazi ukuthi iZimbabwe vele ishayile informalized and abantu abaningi abakwi-informal sector ngomama.
Ngakho uphinde waqongosela udaba lokuba idala lephalamende kumele lizame ngazo zonke indlela ukuba imithetho yelizwe iyalolongwa iguqulwa ngokuphangisa ukuze ihambelane lokumunyetho kusisekelo sombuso welizwe esalotshwa kutsha ngomnyaka ka-2013. Uphinde waveza ukuba iparlamente evulwe namhlanje izamele ikhangele nokuhluza imithetho ethize egoqela olawula umsebenzi wokusakazwa owe-Broadcasting Services Act, umthetho owe-Zimbabwe Complaints Mechanism ozakhangela indaba zokuhlukuluzwa kukaZulu ngabebutho leminye. Uthe sekusele imithetho engamashumi amathathu lambili ukuba ihambelane nalokhu okusisekelo sombuso welizwe. Wathi njalo ukuze umnotho uthuthuke ngamandla, uhulumende wakhe uzaqinisa umsebenzi wokuphathiswa kwabalimi ngokwengeza amathalakitha okulimisa angaba zinkulungwane ezintathu lemitshina yokuvuna eyama-combine harvesters engaba ngamakhulu amabili. Kulandela ukuphumelela kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eVictoria Falls, ukwanda kwenani lezithekeleli ezivela kwamanye amazwe, abakwamanye amazwe nenhlanganiso ezizimeleyo asebefaka izicelo eziningi zokwenza le mihlangano yabo kulelo dolobho, sokunceda kakhulu ekutholiseni ilizwe imali yakwamanye amazwe. Umongameli welizwe wethule umbiko wakhe wesona walo nyaka engekho edale lephalamende esesigodleni sakhe esesithawuze Harare ngendlela zebulenjini kulandela iziqondiso zelizwe zokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 eze-lockdown. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende ubika ukuba ulaka lokuhlasela kwegciwane le-coronavirus ezikolweni solusiba nganeno ngalezi nsuku. Inani labafundi ababanjwa igciwane leli libikwa lehle lisuka phezu kwenkulungwane 1267 ngeviki edluleyo laya kumakhulu aphezu kwa-9215 liviki. Abogatsha lezempilakahle bavika ukuba eZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni ye-COVID-19. Kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili 2.4 million yibo asebehlatshwe amajekiseni wonke womabili. Ngesikhathi sokulungiselelwa kumsebenzi wokulima walonyaka, abalimisi bakhuthaza abalimi ukuba bangathengi inhlanyelo phandle kwamavinkili athengisa inhlanyelo imvundiso lakho konke okudingakalayo emsebenzini wokulima, ngoba belakho ukuthengiselwa inhlanyelo engasoze ibasebenzele. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
IZimbabwe isingene esikhathini sokulima salonyaka ngoba izulu seliqalile ukuna, kodwa abalimi abaningi emaphandleni bakhala ngokuthi abananhlanyelo lomvundiso we-fertilizer okunakho ukubangela indlala emzini eminingi ngomnyaka ozayo. Umlimisi omkhulu emathebheleleni kugatsha lwezokulima uhlangothi olwe Agricultural Rural Extension Services umnumzana Dumisani Nyoni ukhuthaze abalimi ukuba njengoba izulu seliqalile ukuna So kumele baqale ukuphendula ukuze bahlanyele umhlabathi ongathola amanzi eneleyo okumilisa inhlanyelo.
Sithi abaqhubeke bephendula kade balindele ukulanyela ngesikhathi esiqondile. Njengoba nezulu sinazelela ukuthi liyana lihambe isikhathi libuye. Kuzaba njalo njengoba sathi yokuqalela ukuthiliza beligilize ekuqaleni sikhangele ukuthiliza abangcono sokusiya phambili. Inhlanyelo ziyathiyana. Ngapha ngakungekho esikhuthaza ukuthi ngaba abalimi badinga inhlanyelo yamabele kumbe enyawothi.
Unyoni uchaze ukuba uhulumende njengenhlala yenza lo nyaka wenelise ukuphathisa abalimi abathile ngenhlanyelo lomfundiso phansi kwenhlelo ezifana le-intwasa.
Uhulumende uncedisile ngenhlanyelo yomumbu kodwa uyenika inhlanyelo elima i-eka kuphela. Umlando wokudinga inhlanyelo ngomlimi singakhala alubane ingekho emavinkilini. Ngiyazi siyaswela imali yokuthenga kodwa umlando womlimi wonke ukuthi abone ngenhlanyelo. Uhulumende uyancedisa ngayithuba liyomvumela. Hatho ukuthi umlimi abe sekhangelela kuhulumende ukuthi uzancediswa ngenhlanyelo.
Unkosikazi Sethule Ncube waseMango esigabeni sangezansi emaNdebeleni ukhala ngokuthi yena labanye abesifazana abananhlanyelo ngoba abalamali yokuyathenga emavinkilini enhlanyelo kobulawayo. Lonyaka uthi njengoba seliseula izulu ucele inhlanyelo yamabele lophoko kuzihlobo ezavunayo lonyaka.
Sanibonani bomama? Nisuka ngaphi?
Emagoli.
Sivela kwenzani?
Ngizocela inhlanyelo.
Alika ithole inhlanyelo njengoba kwezinye izigaba zomhlaba seziyithola inhlanyelo.
Hayi, sayithola.
Ithi wenziweni?
Bengasincedisa abakwanisayo.
Isikhathi sokulima somnyaka odlule abalimi abaningi bachaye inala bayathengisa isivuno sabo eziphaleni zelizwe ezeGrain Marketing Board ukuthi abanye izilimo zabo zatota ngenxa yezulu eliningi. Lo umnyaka akuthembisi lanxa ababona ngezomkhathi bathi izulu lizakuna okulingeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla eliphikisayo eleMthwakazi Republic Party lithi liyesaba ukuba lingaginywa njengokwenziwa ibandla le-PF ZAPU ngelezanu nxa lingangena kumanyano lamanye amabandla aphikisayo phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Intatheli izindaba ye-Studio 7 uGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amabandla ayizithupha abumba umanyano we-MDC Alliance ngomnyaka ka-2017 kulungiselelwa ukhetho olwenziwa ngomnyaka olandelayo. Umanyano lo wawukhokhelwa ngumoyi uMorgan Tsvangirai, wayekhokhela ibandla le-MDCT. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi imanyano enje yenza ukuthi kuncindezelwe abantu abadabuka eMathebeleland leNkabazwe. UMnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMthwakazi Republic Party uthi kuyabasolisa ukubambana labanye amabandla.
Ubabhemi lenkomo awukwazi ukuba bopha ndawonye, uyatshona ungalimanga. Sizamile thina njengabantu besiNdebeleni kusukisela ngo-1980 besibulala ngegugurawundi ukwasayini accord. Ubaba unkomo wayenza sathi thina yi-surrender arrangement or document besayina i-87 accord. Sasebenza savunguba ngo-deputy bempumalanga i-MDC ithe iqala liyakwazi ukuba uGibson Sibanda kwakumele president bala bathi amashona amaningi eZimbabwe kasoze votele iNdebele. Wadethi ubaba uGibson Sibanda wamdeputizer uMorgan Tsvangirai. Kwezomtambara badethi uHelsman labo Gibson bamdeputize uMtambara. Kwezosimba Makonde kusile Mabambo uthi baba uDabengo wasebenza nzima emsebenzela. Kutheke nxa sokutshaywa ikhu sokumele umphoko angene ngoba nguye wayi authentic lead uMnangagwa sekichiwe. Umgabe sefakwe under house arrest bamgijimisa umphoko. Kuthe sokumele kuthathe uMakhuphe over uTsvangirai sefile. Omo onesenchamisa labo magalela mafa. Ba gijimisa uthoko zani khuphe
umoya uthi kuningi ongahambi kahle eZimbabwe
amandlebele eZimbabwe aphethe njengama second class citizens abangelakwenza ukuthi bathathe ipolitical leadership osogoqela ukuthi lasebholeni langa kuyiphi indlela kumbe kusemachurchi makungama association nawe Zimbabwe indebele liyahlala lingudeputy
kodwa umnumzana Felix Magalela Mapha isikhulumele sebandla le-MDC Alliance uthi bayakusekela ukubambana lamanye amabandla akukhelwa ngabakhuluma ulimi olujiyeneyo
amatshona amaningi ayivele supporta izaphu i-central committee kankomo PF zaphu kuyawolo sinamano labo kwinephimano labantu abaningi yikho ke thina asinanzeleleni namhlanje ukuthi sesingenelwe izano sikhangele ukuthi emathebeleni ensouth mathebeleni north bobulawa yigwelo bakhulumisa indebeli sethi siyachaphaza abantu ngento engasoze vele ibe khona uma salwisana le-racism kasmith sathi sayiqeda du kungani khathesi sivusa inketa abachad kungani ezimbabwe singabantu esingayanga ngisho lesikolo esingazange siye church
umava uthi abantu kumele balimuke okwenziwa ngamanye amabandla
mahlabezu siqapheleni ama-political party asekhukhumala njengedlamilo ingani bazabhekula imoto abona phinde bepatshaswe lokhu yikuzama nje ukuthi bona bazingenile bazuze ukudla
bambe ilizwe leZimbabwe liyangaphi njengoba amabandla aphikisayo exokozela kangaka abadala bathi sizayicela isivuthiwe ngimele istudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube
Ku-Live Talk namhlanje uhlelo wasihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazana elizweni ege sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane
Inkampani ye-Google ithi izasungula inhlelo eziningi kuzwekazi le-Afrika eminyakeni emihlanu ezayo ithi inhlelo lezi zizabiza imali edlula amabhiliyoni amahlanu amadola i-Google ithi izasungula inhlelo ezizakwenza ukuthi kube lula ukuba abantu besebenzise ubulembu be-internet kuzwekazi le-Afrika Umlobi wakwele Tanzania u-Abdullah Razak Ghana nguye othole isicoco se-Nobel Peace Prize in Literature lonyaka. Unikwe isicoco lesi kulandela ukuloba kwakhe udaba lokuhlupheka kweziphepheli njalo langendlela abamhlophe abagugula ngayo usiko lwabantu abansundu. Umnumzana Matt Helm umabhalani omkhulu obona ngokunikwa kwezicoco lezi utshele intatheli zindaba eSwedish Academy eStockholm ukuba uGhana waloba ngokujulileyo okubhekane leziphepheli waveza njalo ukuhlupheka kwazo umenzi kuthe uphinde waloba kabanzi ngokuguqulwa kwesiko labantu abansundu ngabamhlophe abathuthuna izwekazi le-Afrika uGhana owazalelwa eZanzibar ngomnyaka ka-1948 waphephela kweleBritane ngomnyaka ka-1960 ulengwalo ezilitshumi inkampani ye-Pfizer le-BioNTech sezicele ukuba uhulumende wakwelemelika azivumele ukuba zijove abantwana abaleminyaka esuka kwemihlanu kusiya elitshumi lanye ijekiseni yokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19 umsakazi we-Voice of America ubika ukuba i-Pfizer yethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana e-Twitter izolo kusihlwa umcebisi kamongameli Joseph Biden obona ngezempilakahle uthi kuyenzakala ukuba kuhlatshwe ijekiseni le abantwana laba kusukusela ngolwezi lonyaka
Ukusetshenziswa kwenkundla zokuxhumana ebulenjini i-social media bekukhangelelwe njengendlela yokukhankasa kwamabandla aphikisayo ngoba iningi labalandeli bamabandla la bengabahlala emadolobheni lapho okutholakala lula amagagasi obulembu be-internet. Emaphandleni kwazakala njengomthombo webandla elibusayo leZANU-PF lapho kade kungelabantu abaningi abasebenzisa amagagasi e-internet. Kodwa inhlanganiso ezibona ngokwethulwa kwembiko zithi emaphandleni lakho sokulabantu abaningi abafinyelela ubulembu be-internet. Ngalokho ukhetho oluzayo luzadinga ubuciko bamabandla ukuthi akhankase ebulenjini azwakale lalapho angangeni khona mathupha kodwa kufike amagagasi obulembu be-internet. Kambe inkundla zokuxhumana ebulenjini zizadlala ndima bani kukhetho oluzayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule endawonye locubungula ezombusazwe ezimele umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Engikubonayo kukhetho lololuzayo luzabe lungani luchiyene kulo khetho esike sabalalo eminyakeni edluleyo ngokunge-technology le lokhuiswa phambili ngokunjalo ngikhangelele ukuthi i-social media sikuyadlala indima yenkulu kakhulu kungakhathaleki ukuthi kusemadolobheni kumbe semaphandleni ngoba lalapho emaphandleni vele i-social media isingenile lakho ikakhulu kwabona abatsha ontanga. Ngawo-ke kuqakathekile ukuthi abantu bangene bonke i-social ama-party zonke angene ku-social media adinge usekelo kumbe into akhankase esebenzisa yona i-social media. Bona ngani i-platform ezaba le ndima kakhulu ekudingeni ekusekelo emkhankasweni olandelayo.
Wena-ke mnumzana Ndlovu ubona njani imikhankaso yonale i-social media?
Mina-ke ngiyabona phela ukuthi bayasebenza abantu kodwa mina ngibona ovele ehlele kuthandabuza ukuthi impumela yokhetho lweZimbabwe iphuma ivele ukuthi ngibani okhampene kakhulu or kukhona imkhonyovo eyenziwayo eyeyegcina isiyenza kuphume impumela yendlela ephuma ngakhona ngoba ungakhumbula ngo 2017 kusiya ku 18 kwaba nokukhankasa okukhulu kakhulu okwabo chamisa kwakunaleyi ilunga lele lalenza iphathenje okuthiwa ngukosana moya elingazange likhankase kakhulu kwase kuthiwa kuzosetshenziswa khonoko ukuthi sibone ukuthi in fact kwageshwa ngakhonoko ukuthi abona lwana ongakhampenyiwa vele uzaluza kuzawina lwana okhampenayo obonakala kakhulu kodwa isikho kwaphumayo ayisikho kwaphumayo so kunzima kimi ukuthi ngikholwe vele ukuthi umuntu angaze agcwale umhlaba wonke bapendela aba kuthiwa ngabe-MDC indawo yonkhibe bomvu ephansi naku-social media sibone omarakashi ngabarakashi abakamnakagwa besukela abantu sibanzima ku-social media ukuthi yikho yini khonokho okudetemina impumela yokhetho. Hayi mina ngithanda kuzo omkhulu khonapho so lokhu nje kuba yikudlala kudlalwe bese kusithi yona i-election kuyisetshenzwa ngenye indlela kubuhlungu lokho kodwa yiyo i-reality esilayo eZimbabwe unfortunately.
Mnumzana Gawule, wena kodwa ubona njani ukuthi iningi isikakhulu emaphandleni alifinyeleli o-intanethi?
Okokuqala ngithanda ukuthi nginqabile kanti ngike ngincane ngiyathi kuNdlovu okwakhona okuqakathekile ngingakakuphenduli khonapho ngithi mina okokuqala yikuthi asikhangeleli ukuthi indlela ezisetshenziswayo ezokufikisa imibiko esizidingayo ezingani zibalulekile ngesithuza namhla yiziphi sikhangele yona i-social media ukuthi ingadlala indima enganani kungakhathalekile ukuthi umumu wethu unje obani kumbe bakhampena ngaleyani indlela kumbe ngaleli sikhuluma ngendaba ye-social media sikhuluma konke ukuthi abantu bamele angene bonke ku-social media amabandla akhankazayo angene ku-social media kodwa ngibona ukuthi i-population emaphandleni lakho i-internet isikhona ezigabeni eziningi isifinyelela ngoba le logethi selikhona le network sikhona kusho kulula ukuthi bona abafinyelelayo abatholayo bayashare labanye yibo kuqakathekile kakhulu emumini wemkwethu ngapha emaphandleni emaphandleni.
Mnumzana Ndlovu, manje wena nxa ukhangele siyabona kukhona lokho okuthiwa ngama-hashtag kungasebenza yini?
Mina njengoba ngitshilo egandi nakuwe Gawule, mina ngumthandabuzo omkhulu kakhulu masikhuluma ngendaba yokutshintsha eZimbabwe kumbe inguquko ngoba-ke sibonile lokhu kusenziwa kwenza ngizobuyela futhi imbali yeZimbabwe ikhulume kakhulu even nangama-election ayenziwe edlulileyo nokungibuyela kuwo ngoba yiwe sifunda kuwo angithi sikhumbule inkalatha yomsebenzi owenziwa for example ngomoyi uTsvangirai kuzokutshintshwa negama lakhe zokuthiwa Morgan is more siphika zonke lezi zinto zagcwala ku-social media zagcwala naku-TV wayesebonakala kancane kodwa ekugcineni pumela ayisaphanga yiyo esayibonayo. So angikholi ukuthi vele into le eZimbabwe about ama messages of campaign or amazwi asiwe ebantwini, ama programs asiwe ebantwini, nento ezifana lezo. IZimbabwe ibanjwe yiZANU-PF. So ibambe qhakampela ukuthi okunye lokho okwenziwayo ngumdlalo nje ongathi ngesilungu legitimizer i-election result engayenziwa, engaphunyiswa i-election. Lo indlela ebuhlungu kodwa
hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Mnumzana Gawule, ungasigqibela uhlelo nosithele ngembono yakho nxa ukhangela lokho kukhulunywe ngubaba uNdlovu.
Mina engikubonayo thina njengamaZimbabwenzi, uNdlovu ukhanya yena ule concern yakhe ngabe kumbe enjengami ukuthi lami ngabe ngilelami icele ngilibekela elibekele engimakilo nje ukuthi ngithi mina ngikuzalupf yena ku-MGC bese sinxaso njalo ukuthi elami ibandla langasisebenzisile kumbe i-social media at the end of the day kahlawina. But asikhangeleni ukuthi umbiko ufikile yini ebantwini kuqala. Indlela kuphela ukuthi imbiko ngafikiswa kuhle ebantwini ikakhulu ngontanga laba sikhuluma ngabo esikhuluma namhla. I-social media ingadlala indima enkulu kakhulu okumangalisa. Yiko ngikubonayo khonokho.
Umnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU PF, ubexoxa endawonye locubungula ezombusazwe ezimele umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje lesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika lithi lisekela uhulumende kaZulu kwele Sudan kulandela imizamo yokususa ngenkani abaphethe intambo zombuso. Uhulumende wakwele Sudan uthi abazama ukuhluthuna intambo zombuso ngenkani mhlaka 21 Mpandula ngabalandeli bowayengumongameli u-Omar Hassan al-Bashir. Walbashir wasuswa embusweni ngomnyaka ka 2019 kulandela ukuthengisela emigwaqweni kukaZulu wekhala ngombuso wakhe wochuku. Owamanje uvalelwe entilongweni eHartoum. Umelele ukumiswa emthethwandaba owe-International Criminal Court lapho azakwetheswa khona amacala ambalwa akuqela ukubulala abantu abaningi, ukuthuthuzela impi, ukwephula ilungelo loluntu lokunye. Sekule minyaka emibili kulo hulumende kaZulu ophethe intambo okhangelelwe ukuba uzakwenza ukhetho ngomnyaka ka-2024. Uhulumende wakwele Melika usebenza ndawonye lohulumende lo ukwenzela ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo kwele Sudan njalo uZulu azibuse. Umnumzana Ned Price isikhulumeni sohlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi kubi kakhulu okuphose kwenzakala elizweni leli okunabanye abantu ababefuna ukugenqula uhulumende. UPrize uthi elemelika lisekela uhulumende ophethe intambo okwamanje njalo kukhangelelwe ukuba uhulumende lo uzawenza ukhetho oluzathakazelelwa nguZulu kwele Sudan. Uthi okwenzakala mhlaka 21 Mpandula kubisela muva ingqubekela phambili kwele Sudan njalo kwenza ukuba uhulumende wemelika ancedise nzima enhlelweni eziqakathekileyo kulelo lizwe. Kulandela ukususwa kukahulumende wakwele Sudan ngelemelika ukuba ngelinye lamazwe akhuthaza ubudlwangudlwangu emhlabeni wonke jikelele, elemelika lisekela ilizwe leli ngendlela ezithiyeneyo. Umnumzana Folker Pathes okhokhela abakunhlanganiso ye-United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan uthi ilizwe leli libhekane nenhlupho eziningi. Uthi umnotho wakwele Sudan uyabhidlika, akulandelwa imithetho ngemfanelo njalo kule mpi yomvukela eDarfur lezinye indawo. Umnumzana Pethes uthi kumele umhlaba wonke jikelele uncede ele Sudan ngendlela zonke ukwenzela ukuba kube le ngqubekela phambili kulelo lizwe. Lokhu kuvuselelwa ngumnumzana Price othi elemelika lamanye amazwe abadinga uncedo ukwenzela ukuthi ilizwe leli libe lombuso kaZulu njalo abantu baphile ngcono. Uthi elemelika lizancedisa ele Sudan ekuqhubeni inhlelo ezizaletha injabulo lengqubekela phambili kulelo lizwe. UPrize uthi kukhangelelwe ukuba lizakwenza ukhetho ngemfanelo ilizwe leli kube labamele indawo ezijiyeneyo edale lephalamende njalo kube lebutho likaZulu.
Lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethuse abanye ngamazwi akhe ukuthi umnotho welizwe uyathuthuka okujabulisayo lapho esethulela uZulu umbiko wakhe oqakathekileyo wesimo sesizwe, i-State of the Nation. Ngesikhathi kulungiselelwa umsebenzi wokulima walonyaka, abalimisi bakhuthaza abalimi ukuba bangathengi inhlanyelo phandle kwamavinkili athengisa linhlanyelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voaindebele.com.